town we are abantu babuyile ebili ngobuningi it was a full out. Izinqumo ngokuthi abantu bathi ama-taxis lana azabulala ama-businesses. Abanye bathi kawakhuphe completely ngoba vele abalalutho ngama-traders wazama nje ukuthi bathi hand to mouth abala-capacity ukuthi bakwanise ukubhadala ama-taxis. Abanye esithi khona ngabona ngabe kuthiwa abanama-grants that they given to start their businesses. Ngabayavuma ukuthi kubhadala ama-taxis ngoba kuyabe nomlando ukuthi bathele bethole imali from support as ama-micro-businesses. They need to pay be paid taxes. But bona baziqalisele bexoshe emsebenzini ngemva kokubhala kwama-firms. So kunzima kibo ukuthi bakwanise ukubhadala ama-taxis lawo. I-passport iyadura ngabe uhulumende uyehlisa uyikhwezile abaningi babe basekhona eziphuma egangeni and then kuyabangela futhi ukuthi impahla zibezimakithi ngoba babengasangeni ekungayeke evunyelwe bebekhala ngokuthi abama-wholesale ukuthi impahla zabo zihambe emalangeni kade kumile kuze ngahambi. Bazwile ukuthi kuthiwa kulowo tshintsho oluthi zelwenzakeleyo but into yakhona ekacadi kahle abanye ngathi bayesaba ukuthi engxenye akusoqiniso abangatholi i-information ekwanileyo ngokwenzakeleyo and then basebecela futhi abaukuthi nxa yohulumente ezaletha such measure abanike i-moratorium ye-6 months to at least gradually understand ukuthi kufunakalani than ukuthi kuhlekuthiwe khonapho khonapho ebhadalani i-tax. So ngathi yizo izinto ezimqoka ezileyo emhlanganweni.
Lisuka lapha lizathathwa liphi inyathe ukuthi lifikise izikhalazo zenu kuhulumente?
Elalele emhlanganweni kade khona ngubabuti Msancube olilunga le-SMEs Advisory Council advisor i-government on ama-matters ama-SMEs. So kade khona ethatha lezo zinto uthe yena uzazihambisa-ke kuhulumente ngoba kungumsebenzi wakhe lo, yikho vele akukhethelwayo waphiwa leso sikhundla. So ubethatha lezi nto ezibhala phansi. So ngesithi kusasa uzathi aqalise ukuxhumana nengane kahulumente ezithize ebanika i-feedback ngokukhulunyelwa emhlanganweni. So sikhayela ukuthi into yaba into esithanyuthayo njengoba nje into kusasa nje lokhu uze qala ukuthi usebenze nalezi nto abade bekhona beyenza ama-interviews bethatha bekhava. So kusasa sikhayela ukuphuma izitori ezithize lapha emsakazweni etshiyetshiyeneyo including nalokhu esitshiyo-7 ukuthi abantu bathini. So engithemba ukuthi umbiko vele namhlanje yalalofikile emahofisini khona lama ahulumente ukuthi abantu bebesithini emhlanganweni.
Libona ingani uhulumende ngalalela lokho eselukuthini?
Esikugqugquzelayo ukuthi kusasa uhulumende ngabe uyaqakathekisa ukuthi abuze abantu kakho indawo ze-budget lezi kuyadinga ukuthi abantu babuzwe batsho imibono yabo kungabi kuhanjwa novane kusiya phambili kusiya novane izinto azilungisela wani ngoba khona okhu ivinga le edlulileyo izinto eziningi zibe disrupted amabhizinisi amaningi abathengisanga abantu bathe kumele begijime qalise kutsha kudingakala izimali zama-school fees nokunye ukuthi zinyaka ngiqala kunje. So kuyaphambanisa kakhulu kwezomnotho ukuthi izinto zenziwe kubhekisiso sokutshintshwa kodwa-ke asethemba ukuthi lezo zinqumo ezizekiweyo zizaphendula ade kutshiwa ngabantu namhlanje ngokubala kwethu kukhanya lezi zinqumo ezifakiweyo izinqumo engathi ezi-temporary ngoba kuthiwa kusakhulunyiswana mina ntembala kuthiwe kusakhulunyiswana kutho ukuthi kusasa kwavuswa kulokunye sinjalo njalo kumele siqhubeke sikhulumisana lohulumende sihlikisa izikhalazo zabantu ukuthi abantu bona bathini.